Akulanto emangalisayo kangako ngokhetho lolu beluphume ngendlela endaweni eziningi obekukhangelelwe lapho i-CCC ewine khona bekuvele kukhangelela ukuthi izawina ngokuba ngaleso sikhathi ngo-2018 abantu abavota kuleyo ndawo babevotela iqembu elalikhokhelwa ngu-Nelson Chamisa ngakho-ke baqhubeke belokhu besekela lapho akhona. Yebo kambe iZANU-PF izuzile indawo ezimbili zikade zingaphansi kwebandla eliphikisayo. Kuyinto engethusiyo kanjalo kangako nxa kungama-by-election. Akulanto enkulu eguqukileyo kulokhu kumela phana okade vele kukhangelelwe khona.
I-MDC kaMonzora Ncube bayibhuqile ayitholanga lutho kulolu khetho. Ubona iqhubeka ikhona yini kumbe sokuyikuphela kwayo, sokuyikufa kwayo?
Akuthembisi ukuthi i-MDC ekhokhelwa nguDouglas Monzora ingabuya ivuke kulapho efe khona kulezi ndawo lapho ekade ikhona esibone ukhetho luphuma ngalendlela. Kakuthembisi njalo ngaphandle kube lo mhlola omkhulu ukuthi ngo-2023 isengaphila iyenze okunye ongasikho kufa lokho esikubonayo. Ngokubona kwami isinyamalala nje isihamba ayisho zibe khona njalo ngaphandle kube lo mhlola njoba nsitsho ongenzeka nxa ungasazanga waba khona lowo mhlola wepolitiki kutsho khona ukuthi hayi isisedlule emhlabeni ayisezi kuba khona kusiya phambili. Esingakwazi ke ukuthi laba basalayo abayibo abazuzileyo ekuncintisaneni kwabo ngo-2023 kuzaphumani kodwa ke kuyavela kahle kamhlophe ukuthi kulabo bantu empikiswaneni phakathi kwe-MDC lalokho kwakuzanywa bahambe loChamisa labo bantu basekele yena iZANU kanti-ke njalo lokhu ibambile lapho eyayibambe khona kodwa incediswa phela futhi ikuthi umthetho kawuhanjiswa ngendlela efaneleyo iyavunyelwa ukukhampeni amanye amaqembu engavunyelwa ukukhampeni.
Impumela le singathi kukhona yini esikhombisa khona okulakho ukwenzeka kukhetho luka-2023?
Esikubonayo nje ukuthi amadolobha angaphansi kwe-opposition kangiboni ukuthi kuzaba lenguquko kulokho okhethweni oluzalandela ngo-2023 lanxa kusiya phambili. Sesivele sesikubona kumile sekwakhele ukuthi abantu abasedolobheni ngobuningi babo abalifuni iqembu leZANU-PF. Emakhaya-ke kanti-ke njalo lokhu ikhona iZANU njengoba incediswa futhi ngezinto ezihlukahlukeneyo ezenza kuleyo ndawo. Yikho esikubonayo ukuthi kusengenzeka ngo-2023 ngaphandle kokuthi opposition isebenze kakhulu ukungena emakhaya kumbe yona iZANU isebenze kakhulu ukungena emadolobheni okuzaba nzima kakhulu ukuthi kwenze. Kodwa ke sibona indawo ezimbili emakhaya besiya kuZANU edolobheni beku-opposition kodwa njengoba ngike ngasho emakhaya ukuze kube ngaliyandlela kungenxa yokuthi iZANU isebenzisa izinto ezingekho emthethweni ukuthi ihlale ezihlalweni ekuzo.